Silenkinga lapha ngisendaweni yakwaMakhulela kuward 9 silohlupho lwendlovu sizama ukuthi sithinte abantu abamelana lazo ukuthi basincedise kabafuni indlovu sezingele silengade kade silaye ile ezithele ezinhle kakhulu kodwa sesiripote 4 times kabaphenduli ngabalandlela abasithela yona so besicela ungasincedisa yini ukuthi singenza njani ukuthi nabe national parks bake bezwe ngoba sizama ukubatshela indlovu zakhona ziyadelela ngikhuluma lamhlanje nje ekuseni ziphume ngo7 o'clock ngikhuluma iziliba ekade zigeje ukuthi inkomo kazinathi abantu kabanathisanga inkomo bezigqibela iziliba ezingu-14 so lamhlanje indlovu zistrakile kule ndlovu esikhanye singena laphakathi kwemizi ifuna ukudla amajoda fo besicela laba ochuma ukuthi basondele baze zama ukuzethusa vele kabaphenduli okwabo kubuma kunjalo abafuna ukukhuluma nathi sicela usizo olungavela khona ngapho ukuthi ungenza njani kumbe ungasibekela njani ukuze laba abantu sikhulumisane labo kumbe usibikele kwabe-national parks ukuthi uhluphe sesilalo lukhulu kakhulu
Indawo zakini khona ngapho zihlala zisiba lohlupho olufanayo lapho indlovu ezihlasela khona ikakhulu ngesikhathi amabele esemasimini zichaye zithanyele zingachiyi lutho nyakenye sibone njalo kusifa abantu abedlula amachumi amabili elizweni bebulawa zindlovu Ungathi njengabantu bemakhulela lisengozini enganani ngalezi ndlovu elikhala ngazo.
Vele sizakufa sibulaza indlovu ngoba lokuhamba kasahambi ziqalisa ngo-3 emini kuyazi kuyetsha u-7 to 9 kwesinye isikhathi loke ziphakathi kwendawo ukuthi ungeke ukwanise ukuthi uyinathise inkomo khona lapho. Angazi ba bantunga sicela usincedise ngoba ngaphandle kokuthi ungenele uzama ukuthi usixoxisele labantu bakahulumende ukuze ubonakale ukuthi sithole usizo sinenza njani.